Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani msakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
ngazilela emandleni ukuthi amazwe angeke sabakhona edolobheni leGwanda, njalo wonke nje uzalanzela ukuthini amafutha asezibhoda lakhwelile. Nyakeni sezibhajethi ilitaye amafutha okuyidola 25 5
umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu.
Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu PF, angikwazi ukuthi uyakesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mina umuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu PF.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke okumangalisayo, kanti le mali yakwamanye amazwe layo ingasavunyelwa ukusebenza eZimbabwe. Kubika intatheli ndaba yethu uAlbert Ncube.
Umasipala wedolobho leGwanda uthakasela mali yokusebenzisa ukuqhuba inhlelo zakhe ngoba kade ihlelile ukuyisebenzisa lonyaka esiphelile ngenxa yokubhidlika kumnotho weZimbabwe. Uthi ukuwa kwesisindo semali yelizwe sekudala ukuqonga kwentengo yemithi yokuhlambulula amanzi kanye lamafutha ezimota. Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale uthi ngaphandle kokuba bakhweze imithelo ngesilinganiso samakhulu amathathu ekhulwini 300%, umasipala uza kwehluleka ukufeza imisebenzi yakhe.
Ngazilela emandleni ukuthi amazwe angeke sabakhona edolobheni leGwanda, njalo wonke nje uzalanzela ukuthini amafutha asezibhoda lakhwelile. Nyakeni sezibhajethi ilitaye amafutha okuyidola 25 5 dollars 60 something. Ongakuthi nxa kungeke ukhweza uthi kodwa dollars azingeke zibanatha amafutha, azingeke zibahamba, akungeke kusasetshenziswa ama-target akuthwala izibi, kasathwali izibi yonke into kusho ukuthi izakuma nje.
Okwamanje idolobho leGwanda libhekane lodubo lokuthilelwa kwamanzi olubangelwa yikuqunywa kwamandla kagetsi. UMajali uthi bayalulungisisa lolu hlupho.
Sesicelile njalo kuminister we-energy ne-power development ukuthi asitholele ekuchutheni kwelayini le eya ezimpompini, kodwa asingatholi impendulo simpawa as long as amagezi ehamba amanzi angangebe khona okweneleyo.
Umnumzana Khuzi Thendele Ncube yisikhulumeli senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Residents Association. Yena-ke uthi laloba besizwa izikhalazo zikamasipala, iningi labahlali bedolobho leGwanda abasoze beneliswe ukubhadala ngoba iholo lezisebenzi lingakhuphulwanga.
Kuzasinzimela sibili ukuthi sanelise ukuba siwabhadale lawo marates abekhwele ngalolo hlobo. Inkinga yokuthi inzuzo yethu ayikhwelanga, silokhu sizuza imali ngendlela ebesizuza ngayo umnyaka lo ophelileyo 2018. Yikho-ke lokhu sibona kuzaba nzima kakhulu. Kodwa siyakuzwisisa sibili ukuthi laye usebunzimeni, lokho kubangelwa ngumumo omubi womkhonomi welizwe.
Kusenjalo uZulu weGwanda wamukele ngembono etshiyeneyo umthetho enqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Umkhokheli wabatsha kubandla le-MDC ezansi emandebeleni umnumzana Edgar Ncube uthi lo mthetho awusoze uthuthukise umnotho welizwe.
Angeke uthi nxa umntwana engayenzi kuhle esikolweni uthi uyamtshintsha ibizo khona eza kwenzakala. Lokho kwenzakaleyo asilo lutho engingathi luya-appreciate-wa yizakhamizi kumbe ngabahlali belizwe leZimbabwe. Linyathelo eliphambuke kakhulu. Angiboni kuphutha, angiboni kusebenza, kuzaba into ezisuku ezimbili ezintathu nje kuphela.
Unkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi ulethemba lokuthi leli nyathelo lizanceda ukwehliswa kwentengo ezitolo.
Ama-rates elisephezulu kakhulu, ifatha ukusenza lezinto zihlale zikhwela every day, every hour. But khonokho ukuthi sibhaniwe engxenye singaphonga ukuthi sinike nje insukwana sibone ukuthi izinto zizakwehla yini emashopu. But ngokubona kwami ngibona sekumele ziyehlephele ngoba i-rate la isiyehlile.
Intengo yemoment 142 isaka elilesisindo samathumi amahlanu ama-kg 50 kg lokudla kwenkukhu ebelithengwa ngamadola likhulu lamathumi amahlanu ngeviki edluleyo namhlanje belibiza amadola angamakhulu amabili lamathumi ayisishiyagalombili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe achiyeneyo agoqela elezanu PF lele MDC aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi mhlaka 3. Ngelanga elifanayo kuzaqhutshwa njalo ukhetho lokudinga ukhansila kaward 22 ebuvi lokaward 23 enkayi. Isigaba selupane East sisele singelameli wephalamende ngemva kokubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayelilunga lezanu PF ngomabasa. Kulamanye njalo ama-by-elections azayo endaweni ezijiyeneyo ngemva kokufa kwabakade bekulezo sikhundla okugoqela umnumzana obedingwa Mguni Vimbai Itswangirai Java, yena owayemela iGlenview South engowe-MDC. Ibandla le-MDC lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lwelupane kulandela ukunqoba kwalo eKaloma kwenye i-by-election esanda kwedlula. Eminyakeni embalwa edluleyo bekunzima ukunqoba iZANU-PF kuma-by-elections. UChris Kande we-Studio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okuningi ngamalungiselelo abo elupane.
Mbona ngani kule MCA kulaleka mama uMakhuphe, hayi lamanye nje ukuthi amabizo akhona ukuthi ubazahlifake funa ukuthi wakhangele njalo ephepheni. Hayi abanye nje ngenxeke liyabe I think ukuzenda ayifakile kuthiwa yini le Mthwakazi eyifakile, ngingazi-ke kalinda masarina le ngayi nayo ifakile futhi kuthiwa belithi. So maningi amabandla akhona awayo afakile, but obviously i-contest yaziwa ukuthi iphakathina kwezanu PF lat.
Ye manje kuhamba njani amalungiselelo, liyakhankasa yini?
Kulezi nsuku uthi Chris kusakhankaswa yini kulezi nsuku? Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu PF angikwazi ukuthi uyabesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona nomuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu PF ngoba izanu PF ububi bayo sokusobala, ukwehluleka kwayo sokusobala, okwethu nje sikwenzayo kuyakhumbuza abantu ukuthi lingakhohlwa ukuthi hayi lokhu okukhona akasisakufuni. Ngakho-ke mhlaka 3 August asambeni siyefaka lokhu okuyikho esikufiselayo.
Uzamela ibandla ngubani njalo lo wezanu PF uyamazi na?
Owethu omela ibandla kuthiwa nguDalumuzi Khumalo, yindoda ezalwa khona ngale elupane, yindoda eke yaba ngusineta, athi siphumile kuba usineta yahlala njalo elupane kwampana ingusomabhizimusi owaziwayo ngaphakathina kwelupane, njalo yindoda eyaziwayo ukuthi kayilahlanga abantu bayo, yahlala labantu bayo kwaze kwaba lakathina.
Owezanu PF ke uyamani?
Owezanu PF mzwa kuthiwa ngumlungisi, kuthiwa ngumlungisi Dube. Hayi akazakali kakhulu lakibo ephathini, yabambona ukuthi abaningi bayamazi.
Lezi ezinye izigaba ke ukhetho luyenziwa nini njalo ngezani?
Mhlaka 3 August njalo sile by-election ku-ward 22 eyevubi. Lapho kwabhubha ukhansela owayekhona owayengowezana. Soke sifakile ama-candidates njalo kube I think ngamaphathi amathathu amane. Enkayi ku-ward 23 lakho sile by-election mhlaka 3 August njalo. Eka kansela ngemva kokuswelakala kwa kansela weZanu PF.
Kukhanya kulesiphithiphithi esigabeni seMathabeleland North, kwezinye izigaba zelizwe wona akhona yini ama by-election?
Ama by-elections akhona ilizwe lonke kuward 32 kumbe 33 eBikita kule by-election lakho ngemva kokulahlekelwa ngukansela weZanu PF wabhubhayo. Ngiyakwazi ukuthi khathesi njengoba uzwile ukuthi kubhubhe umgoli kutsho ukuthi sokuvuke i-by-election njalo eMathabeleland South. Ama-by-election maningi bonani kulamanye futhi amawadi angaba mabili mathathu ezakha East nanku lakho sokuzizolo ukuthi u-MP weZanu PF khona ngale usebhubhile. So-ke ama-by-elections hayi maningi. Ama-by-elections maningi kodwa mina ngakutsho nje ngokubona kwami hayi wonke silungele ukuthi siwathatha. Ambona ukuthi kuyabuyelwa emuva mbonani wonke siyawathatha njengoba siqalisile kubonyanga le lapho kuqalise khona abelokhu esiza kwaze kwayafika eKadoma silokhu sithatha kutsho ukuthi hayi ambona ukuthi saya kuma sokuyikuthatha konke okubuyayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo we-MDC esigabeni seMathabeleland North njalo umela iBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7. Sekangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umongameli yamasoni Nangagwa uzahlangana lezinduna zeMathabeleland kanye lezeMidlands bobulawayo namuhla. Iphepha ndaba leHerald lona lithi abantu abazatholakala belamacala enkohlakalo imithethwandaba bazathathelwa yonke impahla yabo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Igama lami ngingusithole kobulawayo. Ngithanda ukulibingelela lonke elisebenzela iStudio 7. Lani lonke balaleli iStudio 7. Namhla ngithanda ukukhuluma ngodaba oluzwisa ubuhlungu, udaba lwe-corruption elizweni. Okumangalisayo yikuthi abantu bona laba asebeqanjwa ngabantwana ukuthi ba-corrupt kudala kwakhulunywa ngabo, ikakhulu u-Obed lo Whitnell laye uMagunja yena lo we-Reserve Bank. Kudala kwakhulunywa ngalaba bantu kodwa into emangalisayo ukuthi akulanyathela eselithethwe uhulumende ukuthi laba bantu babotshwe bangene ejele. What kind of a government is running this country where all big thieves are being saluted outside the prisons while the small thieves are full in prisons? Yebo kambe uMnangagwa uthi uzakhetha ikhomishini yokuthi icubungule udaba lolu. Kodwa maningi phela amakhomishini aseke abakhona kodwa kungaphumi lutho, kungenza umehluko. For instance, ikhomishini kaMohlanti kwaphuma ukuthi amasosha abulala abantu kodwa into yakhona yayathezelwa phansi, akula nto yaphumayo. Abadala okwamanje sebeze betshelwa ngabantwana ukuthi ilizwe alimanga kuhle ngendaba ze-corruption kodwa bona kuyibo abangena ephalamende belanda nje ukuya kwenza umsindo lokulwa ne-opposition lokulala kungaphumi lutho into abayingenela ephalamende. Lokhu kuyaliyangisa kwenza ilizwe lethu libe phansi. Yikwabantu ama-investors, they can never come into this kind of country with all this corruption. Kuyayangisa shem. Ngiyabonga.
Ya Ngiyabonga basakazi labalaleli. Hayi wamubono ngokuthi bakithi ama prize asiwazi ukuthi singathi akhwelile lokuthi izinto zona vela imalini asikwazi. Besingacela ukwaziswa ngama prize ethukela nje ukuthi 2kg imalini kwenzela ukuthi sikhulume ukuthi akhwelile. Impuphi 10kg imalini, ifulawa, amafutha sibe sibakwazi ukuthi akhwelile. Labo labahamba benquma kumbe bahamba bephethe amaphepha lama prize kasikwazi. Iprize esiyaziyo yamenyezelwayo ngedizile phethe. Ngabe zonke iprize ziyaphunyelwa egcekeni njengamafutha ezimoda ukwenzela ukuthi abantu labe lobu ufike esitolo bekwazi ukuthi into ikhwelile. Sisincediseni khonapho shuwa ngoba thinayo siyadubeka ezintweni ezidliwayo lezi njengabompuphu lamafutha letshukela. Iziphofu zikhonapho, izalukwazi zikhonapho, abantwana abangalabazali bakhonapho. Ibabeka ngaphi njengoba liyakwazi ukuthi lizwe liwomile lithi alilamali sinje liyakwazi kodwa manxa sekuhamba ngaleyo ndlela lingafaki umthetho lifake nje uphonge uphela kababanjwe phela sizokutona libambile abantu belandele khonokho elikutshoyo kumaprize. Ncedisanini sibili ake sithule mageza.
Basakazi bami ngiyabingelela, mina ngingihlonipha inkomo ngilapha eSouth Africa. Msakazi mina engikubona ngokwami ngesimo sasekhaya laphayana, ikhe ngifuna ukukhuluma ngakho. Kubuhlungu ukuthi sibone ilizwe lethu likhipha lezi ezinye imali zokwamanye amazwe, ikakhulu thina into ebesiyikhalela yokuthi ngabe bathathe irandi msakazi basebenzise lona ngoba kuyilona elikumakhelwane eliseduze fuya sibe njalo. Ngoba sikubone ngo-2006 kuya ku-2008 msakazi kwakunzima kakhulu. Asazi kulaba abasiphethe ukuthi bona basolana ukuthi bejoyine mhlawumbe irandi yoneni noma nje kungaba yilokho ukuthi South Africa ifuna ukusikhontrolela irandi layo lisetshenziswa eZimbabwe. Ngabe bavumelana na ngalokho umnotho wethu uzovuka? Asazi i-RTGS leyo ukuthi izomvusa nayo ilizwe. Hayi siyathula nje sibheke msakazi, ngiyabonga.
Lapha kithi kuleli lizwe ukuthi kuthiwa amarandi lemapula asasebenza kunzima kukhulu kakhulu lo ngoba asiboni impela ukuthi kuyimpumela engaba right leyo kuthiwa ilizwe lezimbabwe kungafuka. So kuyikufa kwalethosi kwakanzima kakhulu, ayikho into ebambekayo ngebhondi sebenzima kakhulu ngaleyo mali nabele ngathi maphandleni yayisivaliwe vele esitolo sikalayo yonasayamukeli i-$2 vele ibisiyi-2 rand. So kulowo nzima kakhulu kona lapho mazokuthatha kuyiyo esebenzayo nenye besithembele kuyo sikhithiwe. Sizibuhlungu kakhulu ngalokho. Mina engikhulumayo igama lami uSoweto Ishmael Moyo Themba Mahalaza ngiphuma kususaphe kulamshi. Ngiyabonga.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo. Usithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Selixwayise uhulumende weMelika ukuthi kumele aphuthume aphume lo msasandlela wenkulumo zokwesulwa kwezikhali zempubhiso ezigcinwe yiNorth Korea. Kudubuke ibhomba elibulale ipolisa elilodwa eTunisia njalo lalimaza abantu abayisishiyagalombili edolobheni leTunis izolo. Sikhangele udaba oluhamba phambili eMelika. Inkulumo mpikiswano phakathi kwamalunga ebandla eliphikisayo elamademocrats adinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo iqhubekele phambili izolo kulokudlephana okukhulu. okhanya ekhokhela kulomncintiswano omnumzana Joe Biden uchotozwe ngunkosikazi Kamala Harris emethesa umlando wokusebenzelana labantu abaziwayo ngokuzonda abantu abamnyama ngesikhathi elilunga le-Senate. Unkosikazi Harris laye ungumuntu omnyama. Kodwa uBiden uzivikele kulokho wachotoza unkosikazi Harris esithi laye akulalutho alwenzela abantu abamnyama ngesikhathi engumchuchisi. Ozanqoba lapha nguye ozamela ibandla lamademocrats ancintisane lomongameli Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe.
Kunzima lapha ukuthi singaqamba umuntu engathi ngilonge engibona ngathi uzophumelela ngoba sibona nje ukukhankasa kwabe khankasela ukhetho nje kuqala kuphezu kwesiphithiphithi esibe kakhulu. Kukanti futhi yena umnumzana uDonald Trump laye sibona ngathi abantu bayamsola kakhulu ngezenzo zakhe asezenzile. Lalaba abafuna ukuyancedisa kukhetho lapha ngibona ngathi bayasola kakhulu indlela asenze ngayo, i-track record yakhe imbi kakhulu. So okwamanje kunzima ngoba besaqala ukukhankasa, ngibona ngathi singanikeza ithupha kancane bakhankasa size ukuthi bathini. Bese singaba lo mbono ongcono ukuthi ngumbane sibona ngathi nguye ongathi ukhankasa kulezinga nguye ongaphumelela.
Umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo, abasekeli bebandla bathi bafuna kube nguye oncintisana lomongameli Trump ngomnyaka ozayo. Kukhona yini obona kumphambanisa acine engasabanga nguye onqobayo?
Angiboni ukuthi kungenzakala ukuthi agwenxeke. Ngokubona kwami ngibona ngathi i-experience yakhe nje yiyo enze abantu bangathi bamlandelela, bayamxhasa. Sinoba sinazele lapha xa sikhuluma ngendaba zokuxhasa, uthole phela umxhaso ongathi uyabonakala uphezulu. Njalo igephu leyaseyivulile nje zisuka. Ngibona ngathi ingabe iyi-statement esuka ebantwini ukuthi hayi, umuntu esingathi singaba lethemba kuye ngulo.
Njengoba bebaningi kangaka abebandla lamademocrats abancintisanayo, awuboni yini becina begwenxana mhlawumbe bacine besenza kube lula ukuthi umongameli Trump abanqobe?
Ngibona lokho mpela kungamsebenzela uTrump ukuthi kube khona iziphithiphithi ngoba sikhanazela izikhethezeki. Nxa kusiza ekuqaleni ukukhankaso lapha kuyaqala ukuphuma izindaba ezithile ezimbi, indaba ezingcolileyo kuthiwa ubani wena wenza kanje, ubani ulecala elinje. Ngibona ngathi ngobuningi babo bazalwisana leso siphithiphithi sizadala mpela ingxaba ngxoze enkulu kakhulu engagcina ithatha amandla kumbe ngathi le focus yabo ukuthi bakhankase. Ugcine ngapha umnumzana uTrump usephunyukile waphumelela.
Abamnyama abancintisayo abafana labo Cory Booker labo Kamala Harris, amathuba abo na ubona eminjani?
Angibona amathuba abo mpela angathi aphezulu, aphansi kakhulu ngoba asiboni abantu abaningi abangathi balesifiso sokubalandela kumbe nje singathi generally nje ukuthi kukhulunywe ngabo nje kakhulu. Babonakala ngathi ngabantu abangela sindo kupolitics, njalo abangela experience engathandwa ngabantu to a point ukuthi sebengaze babakhethe ukuthi babe ngabakhokheli belizwe.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ekhona namuhla. Iqembu leTunisia lizanqikelana lele Mali, kuthi ele Ivory Coast libhuqane lele Morocco. Ele South Africa lona lizabhuqana lele Namibia. Izolo ele Algeria linqobe ele Senegal nge-1-0, kwathi ele Kenya lanqoba ele Tanzania nge-3-2. IBurundi yona inqotshwe iMadagascar nge-1-0. Ele Zimbabwe lizanqikilana lele DRC ngesonto, ngumdlalo oqakathekileyo kakhulu ngoba linganqotshwa liyabe seliphumile kulomncintiswano. Kunjani maseku nje lingabalinjani emagumbini omane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu siyalibona ku Facebook njalo libukele kulo beauty ba Monde T uthwena amavuko omsakazi kuzoba lo Aaron Dube umthembo osthembayo uthwena good morning livuka njani khona ngapho hayi siyavuka Dube singazi wena Campbell Ndlovu uthi wena morning Musa Mazibuko uthi wena babankomo livuka njani ngibukele ngisesowetho siyavuka Mazibuko siyabonga Mandla Gama uthi wena amavuko bakwethu amavuko la kuwe Gama Busani Pepe uthi wena good morning uzobake lo ndukwazimthayi nkani yasiza goqandleve uthi wena livuka njani mthwakazi Clement Makwaza esigqibela uhlelo ngengoma emnandi uthi yena usehlala khatshana sile themba likholisile lamhlanje kungolwesihlanu nje sesilungiselela impela viki phela ukuzigqiba izosuku sikhangele bezihamba phambili umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi ngokuphindwe kathathu amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane east edale lephalamende likhumbule zikona iza kusihlwa ngo-half past seven olivalelisayo ngontungamili nkomo asidibaneni ngolwesibili siqalile eyami impelaviki itshone kuhle.